Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga jonga ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 9 kaMpalakazi 2022. Ibizo lami nguDeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Namhla njengoba nakulihlubu le-UN anti-corruption, sicelo sithi ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapha eZimbabwe ngenxa ye-corruption ngoba balalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sisiqedile kakhulu sibili njengabantu beZimbabwe, sisenza singasathembi even mina laba abasebenzela ilokhu jenini i-public sector.
Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe United Nations Anti-Corruption Day.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana ne-diaspora, saba loncedo kakhulu, sagcina sithole idona from i-German, yibo abasincedisa kakhulu. Iklinika izehama lemtshina konke. Last month bafikile bazehanda over ama-German.
Izakhamizi zeBulilima East ePlumtree zisola abezanu PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa yenzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi olodumo kungoma ze-Afrojazz uJays Marabini oke wagula okwamagama ekweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba kunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe UN Anti-Corruption Day. Lonyaka lolusuku lunanzwa kule nkuthazo kuhulumende ukuba aqinise impi yokulwisana lenkohlakalo. Yona isiphazamisa inhlangothi zonke ezempilo ezigoqela ezemfundo, ezempilakahle, ezokulima, ezenhlalakahle kaZulu lezinye. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke lwabeka ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, i-United Nations, bemanyene labohulumende basemhlabeni jikelele. UZulu weZimbabwe uthi kumele uhulumende engabi lokhu ekhuluma ngomlomo kuphela, kodwa abeke imithetho yokujezisa kalukhuni laba batholakala bephatheka kunkohlakalo ukuze anqobe lolu dubo osoluphambanisa impilo zabantu bonke elizweni. Ingcitshi zithi inkohlakalo iphazamisa okuningi ngoba imali okumele zisetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela, ukubhadala ababalisi lokuvuselela ezemnotho itholakala isezikhwameni zabantu abasezikhundleni zaphezulu kuhulumende. Ingcitshi kwezomnotho uMnumzana Thembelani Sibanda uthi inkohlakalo ibhidliza elakusasa esithi kumele iliswe kakhulu.
Namhla njengoba nakulihlubu le-UN anti-corruption, sicelo sithi ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapha eZimbabwe ngenxa ye-corruption ngoba balalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sisiqedile kakhulu sibili njengabantu beZimbabwe, sisenza singasathembi even mina laba abasebenzela ilokhu jenini i-public sector. I-corruption futhi yayenza ukuthi even ama-workers kuyabulala imorali yama-workers ngenxa ye-corruption.
Unkosikazi Cynthia Banda uthi okuqakathekileyo ukuba ikomishini eyabekwa ukuthi ikhokele umsebenzi wokulwisana nenkohlakalo eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission inikezwe amandla okubopha labo abatholakala bephatheka kulo mkhuba omubi.
Iya-affect ama-ordinary citizens endaweni yokuthi abatholi imisebenzi kungoba bengabazi abantu abaphathi bezindawo zona lezi ezomsebenzi yabona, ngoba vele these days i-corruption yenza kube le-nepotism too much ukuthi umuntu uyafaka isihlobo sakhe even engelama-qualifications kuyaaffecta ama-ordinary citizens, ivimbele ama-qualifications, abala access to imisebenzi yonaleyo.
Umnumzana Kuzipa Murapa, ongumsekeli kamgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission, uthi sebenze okuningi ukuzama ukulwisana lodubo lwenkohlakalo.
It's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde hori.
Namhlanje lilanga lapho esibambana khona ukuthi silwisane lenkohlakalo. Ifuna ukulwisana layo inkohlakalo sihle siyibulale, yonke into ebulawayo ihle ife. Kodwa umnumzana Munache Mtutsa webandla leZANU-PF uthi loba nje uhulumende eliswana lenkohlakalo, kumele izijeziwe zafakelwa eZimbabwe zikhitshwe ukuze ilizwe liphumelele.
Lokho kuyabonisa ukuthi kulokubambana okukhulu okumangalisayo njalo ebandleni leZANU-PF, ngoba imbono amaphupho pheceleze singathi i-vision alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe, kumele aphithuba aqhube afeze konke lokhu akade seqala ukukwenza.
Ukuminyaka esanda kwedlula uhulumende ubophe abantu abaningi ababeka uhulumende, abafana lonkosikazi Petronella Kagonye, Priscilla Mfumira, Fane Wundenge labanye. Abaningi bathi lokhu ayisikho kodwa okuza kuqeda inkohlakalo, kodwa kumele labo abatshontshayo bathathelwe inotho iphiwe uhulumende. WeleZimbabwe usuku lolu lonyaka belunanzwa edolobheni leMasvingo, lapho abeZimbabwe Anti-Corruption Commission labeTransparent International beqoqela umbuthano edolobheni leli. Indikimba yalonyaka ngethi UNCAC at 20 Uniting the World Against Corruption. Kule nkuthazo yokuba wonke umuntu kumele enze akwenelisayo kungelani lokuba ungubani ekulwiseni lenkohlakalo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Intatheli izindaba ekhankasela ukuqedwa kwenkohlakalo eZimbabwe. Umnumzana Hopewell Chingono uphiwe umvuzo owe-International Anti-Corruption Excellence Award. Labanye abaqhuba imikhankaso efanayo emazweni abo izolo eDoha kwele Qatar. Lo mvuzo wasungulwa isiphathamandla seQatar uSheikh Tamim bin Hamad Al Thani, njalo usebenza ebambisane lomanyano we-United Nations. Abanye abaphiwe lumvunzo loChingono bayisikhombisa, njalo bagoqela uSophie Williams Allegri owaseBrithani, uErnesto Savona oEtaly, kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zamazwe achiyeneyo. UChingono uthi uphiwe lumvuzo ngoba esebenza nzima ukuchaya imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Iziphathamandla zeUnited Nations bezikhona kulumkhosi kanye lomongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame. UChingono labanye bakhe baphiwe inkezo kanye lemali. Izakhamizi zebulilima East Plumtree zisola kakhulu abebandla leZANU-PF labakahulumende, zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa wekilinika yeGampu, yona evulwe ngokusemthethweni izolo ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga. Khona kuyizo izakhamizi ezakhala ikiliniki zincediswa ngabantwana bendawo abasebenza kwamanye amazwe kanye lelizwe laseGermany. UChiwenga ubekhatshwe ngummeli webulilima East edalele ephalamende, njalo ingumphathintambo kahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Iklinika leyo yakhiwa yi-community incedisana ne-diaspora. Saba loncedo kakhulu, sagcina sithole idona from i-German. Yibo abasincedisa kakhulu. Iklinika izehama nemtshina konke. Last month bafikile bazehanda over ama-German, then bayehanda kubaba induna yethu Chief Kambo. Yayimele sivulwa, zange savulwa ngoba u-MP ubaba Ndlovu wayengekho, wayese-Egypt bele sebenza babehambe la ngawo. So saba lensolo thina ukuthi kungani kumele kumelelwe uMinister weTourism. Ikomiti yahlala phansi yabumba amaqembu abo ngokusebenzisana abasebenzisa ngayo indlela ababesebenza ngayo ngoba sasisebenza siyake iklinika le. Sathola ukudla ama-donation ngu-different bantu kwaba le nkomo ezimbili ezihlatshiweyo. Sibe nesimanga ovuka ekuseni sesibona sokubuya amabhasi sofaka amantende e-primary yakogamu. Sesimanga la sifuna bonke abantu babuya ebhasini ngababuya kuma-different places, kuma-district amanye. Kodwa osibazi le sithole ukuthi bonke bagqoke iregalia yezami. Kodwa iklinika yakhiwa i-community abantu behlangene. Wasukuma wakhuluma uNqobizitha Ndlovu. Okusimasilele uNqobizitha ukhulume kakhulu edela ngesilungu. Abantu izalukazi lamakhehla awulanto ade beyizwa. Wasekhuluma ukuthi sephakamisa uVice President. Uthi wenga esukuma laye akula lo interpreter, akula lo toliko tolikela abantu bakithi abangaziyo isishona. Abantu bakithi abaningi bazi isikhala bazi isiNdebele. Wakhuluma isishona waze waqeda abantu abazwanga lutho. Kliniki sivuliwe sebesiyakudla bathola kusela nyama, inyama icedwe ngamasotsha, icedwe ngabantu ababuya khatshana. Izakamizi ezecommunity abayibo abayakha ikliniki abayibo kade bethi namhlanje balela ngalokujabula kabatholanga lutho. Sithe ngase sibabuza batsho ukuthi hayi thina qiniso lihle akulale sikuzwileyo siyazisola ukuthi kade vele sizedingani. Abantu bahambe bekhubekile osebhuku kabadlanga ama-business people abadlanga kube yimvoqovoqo nje esihlanganisa abantu bezano sebetshaya amatoyitoyi. Pasinaningi pasilobani engawucela nje abantu bakithi ukuthi kabakujwayele bona mele belungise ngoba kula muntu ozakulungisela ukuze babe lokuhlonishwa phakathi osebhuku lezinduna zethu laba abayiqiniswa abayizinduna zeqiniso labo sebhuku beqiniso ama-election azayo nxa sokuvotwa abantu bekhipha udubo. So abantu bakithi abajabulanga, abantu bakogambo, abantu bemajinge, abantu besinots, abantu betoli, abantu begoba. Ama-village lawo yiwo ama-village angaphansi kwesibhedlela leso. Bayakhile basebenzi labantwana bakaNkulunkulu. Into abayizele ezana abalangani, even isibi lamanye amamemba ezana bebesisho ukuthi lokhu asikaze sikubone lo.
Umnumzana Solani njemnyama moyo ngumgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South. Sehlulekile ukukhuluma lomeli webulilima East ePhalamende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Izizalwane zekwele Afghanistan sezile minyaka leminyaka zibhekane lenhlupho kwezenhlala kahle kaZulu lezidalwa yikonakala komnotho okubangelwa yimpi zomdeni, ukungani kuhle kwezulu, ubhubhane lwe-COVID-19 kanye lenkohlakalo. Uhulumende weTaliban laye usengeze lokho kudubeka ngenxa yombuso woncindezelo lokungaphathi kahle ezomnotho osokuleminyaka leminyaka kusenzakala. Ngempela abohlelo lwe-United Nations Development Program bathi sekuthethe iTaliban inyanga ezilitshumi lambili kuphela ukubuyisela muva intuthuko eyathatha ilizwe iminyaka elitshumi ukwakha. Njalo uncindezelo abalwenza kwabesifazane lungabangela kulahlekelwa ngumnotho olesisindo esifika i-$1 billion, kuxwayisa umnumzana John Kelly, umeluleki we-United Nations. Ukuze ele Afghanistan livuselele umnotho walo, kuzadinga ukubana zonke izizalwane zakulelo ziphatheke kuntuthuko yayo, okugoqela abesifazane lamantombazana. Kodwa njengoba sonke sisazi, kutsho umeluleki uKelly, uhulumende weTaliban wephula wonke amalungelo oluntu wezizalwane zakwele Afghanistan, ikakhulu abesifazane lamantombazana. Kusikhatshana esedluleyo, iTaliban inqabele abesifazane ukuya emapaki, emajimu, lendaweni zokubhukutsha ezisemphakathini. Konke lokhu kungumzamo wokuvimba ukuphatheka kwabesifazane emphakathini. Imikhawulo le ihluthunela njalo esinye isizukulwane isizukulwane sabesifazane ithuba lokuthi labo baphatheke ekuseleleni imdeni yabo kanye lokunikela emphakathini nxa kungela kuphatheka kwezomnotho okugcweleyo okwabesifazane kwele Afghanistan ilizwe kalisozelane lise njalo ukuphakama okugcweleyo lapho abesifazane abalelwa khona ukuphatheka kwezomnotho umphakathi ulahlekelwa yizipho kanye lempumela yengxenye yenani labantu bakulelo alubana abesifazane bengaphiwa ithuba bebenganceda ngokupha imigqa yokuphila kumindeni eswelayo bengasiza njalo ekubumbeni imphakathi eqinileyo ngesikhathi kulesidingo salokho kwele Afghanistan kutsho uKelly ngenyanga kaMpandula unobhala uBlinken wakhipha umbiko wokuthi sokusungulwa uhlelo lwe-Alliance for Afghan Women's Economic Resilience umanyano lo ngokaZulu ebambane lenkampani ezizimeleyo ezihlose ukuqhubekisela phambili kokuphatheka kwabesifazane emsebenzini kwezamabhizimusi lezemfundo elemelika lanikeza imali engamadola ayisigidi lengxenye 1.5 million kunhlanganiso ezasekela imizamo yabesifazane kumabhizimusi ngenyanga kaNcwabakazi elemelika lathembisa inani yemali eyizigidi ezingamachumi amathathu amadola 30 million eyokusekela ukulingana ngokobulili kanye lokuhlonyiswa kwabantu besifazane kwele Afghanistan sizaqhubekela phambili sisebenza lamazwe omhlaba jikelele ukusekela ilizwe leAfghanistan elizinzileyo elithuthukileyo njalo elizithembileyo lihlonipha amalungelo ezizalwane zalo lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika Uqhubekela phambili umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba jikelele owe 2022 FIFA World Cup kule midlalo egobozisa amathe esigabeni sama quarter finals kubika uJoseph Njanji
Umqeqeshi sisebenzela iqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 le-Arinelo James Makaya uthi phakathi kweFrance leBrazil ikho lapho kuzavela khona iqembu elizophakamisa isicoco.
Akusekho lula kathi ama-team away aphumile sokusela ezinkulu kuphela but anyway i-World Cup le nginika iFrance uma kuthi ngahle kwansi ukuwina quarter final le nginika iFrance or iBrazil. Yeah. Yiba abantu abangani bakwanisa ukutshintsha amalevuzi mpijana weplay but between them ikhona ezawini yakwazi asazi ino ifora liyasurprise kungatshintsha but ei ziyathatha zona
ohlala edolobheni lakobulawayo utiny chuma uthi yena elasengilandi ilo elizaphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano
nombani ivent izothatha ipapa because my gut feeling is telling me so and everything the players they are so strong and I believe that these guys are going to win and because I watch the English Premier Football so I like England so I am sure that it's going to win Viva England Viva
Wasakhulayo Justice Banda uthi yena ukhangelele iqembu lePortugal ukuba kube yilo eliphakamisa isicoco kumncintiswano lonyaka
Portugal le potential ukuthi ithathe World Cup because many players there amaningi badlala ama Premier League which are more advanced abantu abaningi ale competition eningi so they are exposed to the pressure nalena e World Cup Morocco singaba le chance but Morocco I text the team but ama players akhona malutshwane who are exposed to the pressure yama competitions like World Cup so maybe I pressure lena singakwazi ukuthi ibabulale
amaqembu afinyelele kusigaba se quarter final ngagoqela ele Croatia lona elidlalele Brazil ele Netherlands lona elizadibana lele Argentina ngehola lethoba mune munye namhla ebusuku kusasa ngomgcibelo iqembu le Morocco lizachana lele Portugal ngehola lesihlanu ntambama kuthi ele England lizadlala lele France ngehola lethoba mune munye ebusuku ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to Pogine.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi olodumo kungoma ze Afro Jazz uMajaha Ndlovu owaziwa ngegama lokuthi nguJayz Marabini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile namhla usiphakulela idlalade lakhe elitsha aseliphekile asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda
Nala ukona Amuya cabanga na ithole belele phansi lingezwa kuhle okwesikhathi eside. Nanga ukwathu seliqinwe kwelitshe selibuye lendlikizana yedlalade. Yekela sikhumbuze ngomculo wakhe.
Umculo wami nje uhlangahlanganisa imiculo ethiyeneyo esintu eyakhona bokwelakithi emathebuleleni. Lapho ezalwa khona kakhulu ugogo Zamnyama Hlabathwala amalanga ndawana amajiyampunu. Ngathi ngumculo wakhona yiwo engiwuculayo ngoba njenje yibo laba bantu ngikhuliswe ugogo Zamnyama isigaba sakithi lapha nenyoni khumbula ezintabeni entabeni zenyoni lapha lempala. Yikho ngikhulele kukhona semsinkomo lembuzi konke nje kumnandi kunjalo so ngathi umculo ngowakithi.
Umarabini selamadlalaje alithumi 10 kuhlanganisela asiphathelelana namhlanje limume 10 leli dlalaje jazz
album leli lithi xola album elengoma ezingathi ezilithumi ezimnandi kakhulu ngaba lo producer ovela kwele South Africa kuthiwa nguNathi Mpanza onguye producer album ngasebenza lekaruru ne-guitar kwenye ingoma ngasebenza le group ethiwa amaqaqa ya so yibo abantu esebenzelayo kule album ihle kakhulu ngabafana abafana ngapha nje kolo afona apha kobulawa
ungabokhala wena yelele umdali wakho uzonqobe thula thula sizwe ungabokhala wena yelele umdali wakho uzonqobe thula thula sizwe thula ungabokhala umdali wakho uzonqobe thula thula sizwe ungabokhala mdali wakho song how to let this way thula sizwe ungabokhala mdali.
Ukugula kukaThezi kwethusa abantu abaningi kodwa yena uthi kazange alahle ithemba ngoba ethembele kuNkulunkulu.
Ngibonga uNkulunkulu ngakho konke, ngibonga umdali ngokunikeza ithuba okwesibili ukuthi ngiphile emhlabeni ngoba kunzima kakhulu. Ngibonge kakhulu kumuntu ozizileyo ongichasileyo kakhulu unkosikazi wami labantu abami nemuli yangakithi ekasihawu lo ebelinga ukuba ubaba lomama abangikhasi kakhulu labakhosikazi abo labantu ababo. Ngibonga kakhulu umongameli welizwe owangincusayo esizwa kuthiwa ngiyagula wangincusa e-State House ukuthi khona azokuza ukuthi uyini okunhluphayo.
Jazz Marabini esiliphethe namhlanje. Abalandeli bomculo wakho bangakuthola ngakho
Lukandaba. Ngicela yonke indawo, ngikhona kuFacebook, ngikhona kuTwitter, ngikhona kuInstagram, ngikhona kuYouTube. Abantu bakithi hambani liyefika lifinyelele lapho, lifike kule ndawo kuthiwa ikulayika nakusubscribe nokukhomenta nje ukutsho nje ukuthi khona lumculo uyamthanda, uyamazi, uzwa kanjani umculo awenza. Kuqakathekile insuku, yikho kwenza siphakame njengabaculi. Usekele umculo kaJazz Marabini kutsho ukuthi kuzisekela wena ngokwakho, ngokwemvelaphi yakho, la ungoba nguwe kwakho.
Loba ungaze ubhekane nobunzima munganani, funda ukuthi inhliziyo yakho ithole ukuthula ngokuxola, uqhubeke ngempilo yakho. Utsho njalo ke uJazz Marabini kudlalela ke xola nguye besilaye kuhlelo woza Ozo Friday. Balazo nemnandi igama lami uEzra Chisa Sibanda.
yasolisa kodwa kunjalo yanyathe.
Wazoba mnandi umculo kaJays Marabini esiphakululela idlalade lakhe elitsha eselivuthiwe obexoxalo Ezra Chisa Sibanda. Athontise inyembezi amadoda amadala weqembu leBrazil ngemva kokunqotshwa ngeleCroatia kuma-penalty 4-2. ELeCroatia selizaqhubekela phambili kuma-semifinals, eleBrazil selilubhekisa ekhaya. Ku-Live Talk namhla sikhangela umncintiswano wenguqu eqhutshelwa kwele Qatar we-FIFA World Cup 2022 ongene kuhlandla lama-quarterfinals namhla. Singekehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba unanza usuku lokulwisana lenkohlakalo ole-UN Anti-Corruption Day. Izakhamizi zebulilima East Plumtree zisola bebandla lezano PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa yenzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimo magumede uGaino Saidi ngisithi yasidibaneni njalo kusasa ntambama ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.